vele ilizwe lethu now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina e-power ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphila ngamasotha kuhlanyeni. Bese kulandela yona izana uPF akumangalisi ngoba konke kona lokhu kukhinga ukuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi be-protect izana uPF ibilokhu isembusweni. Ngayilizwe elilungileyo elile-democracy ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubamba umbuso ngenkani. Ngamapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingxenyozano labo MDC bethaya nabo amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kula mapholisa ngu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani kulothi ukuthi uyabhoda emakhoneni ethi khona kule pholisa limele njalo lesigodo babhodabhoda le mbhobho ethawa ukuthi abantu behlale beyethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalo.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Koko bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini lo ngela bhemba kumbule bhemba kumbekela bhemba lo lamaphepha apheleleyo okugibha wavutha wonke umuntu. So somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabi lama-incidents amaningi ukuthi abantu sebekwazi ukuthi hheyi zingabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwani i-violence yabo yena liyani. So la ezimayini sisahambi sikhuluma sinje kuhambe egwanda sisamile sethukile sikwazi ngoba ungahamba kusase uyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomunye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabe uyasuphuma. Babazi abantu kumele bayivota bathi ngolaka lwabo le-violence yabo sebekuthaya anyone oficakele endaweni zezimayini lizeza very somitic gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapholisa.
Uyavumelana lakhuthi yikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwa ngezinye izisebenzi zikahulumente.
Sezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thini isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sikuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqoke iunifomu lamakhadi abayemsebenzini. Lanxazi usithiswa ngamasotha wona lawa njalo balamandla okugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi ubona izinto zabo zibahambele kuhle ngokuphila sonke isikhathi. So hayi no, limaza amalungelo ethu kakhulu.